masimbina kula nikiruta ndina akazi inkara kendlaka
kuhamba njani ke nduna kula ngapho
izilo kaliko nje sokuyilanga lichisile mabela sechile okucheqhuko zinga sokugavela kuthela ngitinkumo kusebahlangeni
soke singathi ke izulu lagcina nini ukuna khona ngapho
icilo ngo December izilela kakhulu kuba ngo December kuphela ka December
selike la kubona yini konoku nduna kusenzakala
ngakwacina ngo 1947
ye akucasisela uzulu ukuthi ngo 1947 kwakume njani nduna
ama skomji yenika abantu ukudla skomji administrator yibaba ngigayo nika abantu ukudla
kwenziwani manje nxa kunje nduna nkulu njalo konke lokhu kubangelwa kuyini
abantu sebalahla amasiko abo amasiko asaqhutshwa ngendlela abasahambisa amasiko kuhle siyakwazi ukuthi xa kuthiwa amasiko kulizini lizilo kuze kuyeqaliswa ngo-August sokuthe kwavunwa yikho kuqaliswa-ke okwakusenziwisa amasiko kuphekwa amatshwala kugidwa ejabulelayo kwabakuzuze emasimini kuhamba kusuyabikwa lokwabakuzuzileyo izulu lalisina sasingakwazi thina ukuthi izulu ukuthi inkosazane ijaye umuntu inkosazane yayisidlisihlala kathe sizulu lalisina liqeda abantu kuyini kulokhu asikwazi thina lokho
pho kulungiswa njani nduna masuku
abadala ababekwazani sebabhubha abadala bahamba nolwazi lwabo kulungiswa abantu abadala amaxhegu kuyabhekwa amatshwala sokupheka izitshwala khona legangeni kudliwa kugeza khona emfuleni amantwana kuthiwa bageze khona legangeni kudliwa khonale kathi sakusekho
so-ke lani alizange likudobhe ukuthi kuhanjiswa njani azange lithola kancane
ya abantu abadala izinto zabo babe liqetshila yalibona ngezenzo libuthi imizi yonke ibuthi uyihanjiswe khonale emfuleni emkhulu isageza khonale lisidla khonale seliyabuya-ke lekhokhelwe izalukazi lamaqhegu linganyemukule emva yalingakhangile emva yavele ikhangile emva selingene yikhaya ngathi sendlela lapha yalingakhangile emva yalikhangela ngokuphela phambili